So we see card descend about VOA in the belly.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngovulo mhla ka 28 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
yeyobulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo.
Amapolisa athi abophe abantu abalitshumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF izolo.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika laphana ku-120.
UZulu ukhuza uMhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission ethi kulabantu abalitshumi lanye abaleminyaka yokuzalwa ephezu kwe-120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abagcina imbali yezehlakalo ezingavamanga emhlabeni jikelele abeGuinness Book of Records bathi akula muntu ophilayo oleminyaka efika kuleyo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weleRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 phezu kohlakela oluqhamuke emhlanganweni we-Citizens Coalition for Change oyenzelwe eGwegwe ngomkhokeli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa izolo, lapho elithi kufe khona ilunga lalo ngemva kokugwazwa ngomkhonto ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZANU-PF. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile ukuthi ngempela ukhona obhubhileyo. Ukhuthaze uZulu ukuthi etshiyane lodlakela sikhathi sonke, njalo uthe amapolisa asevule uphenyo. Ibandla le-CCC lithi abeZANU-PF laba balihlasele ngezikhali ezigoqela imikhonto, amatshe kanye lamabhemba, balimaza amalunga alo alitshumi lasikhombisa 17 wona ahanjiswe ezibhedlela. Lethule imifanekiso eveza abasekeli balo belimele kakubi besopha igazi. Udlame lolu luza ngemva kokuba umkhokheli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantine Chiwenga etshele abasekeli beZANU-PF ngomgqibelo ukuthi ibandla likaJamisa bazalichola njengentwala. Ngokubika kwephephandaba le-The Standard, uJamisa ulusolile kakhulu lolu hlakela. Nansi isikhulumeli sebandla lakhe wobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Yeyobulawa kwelunga le-CCC kutshengisela ukuthi ukhetho luyabakhona umnyaka ozayo alusoke lube lukhetho olukhululekileyo, akusoke kube lokukhankasa okukhululekileyo, njalo yonke into eyenziwa amabandla aphikisayo kayisoke ibe yinto esegcekeni ekhululekileyo.
Lithi lina udlakela lolu ludalwe ngabasekeli beZANU-PF, kodwa leli bandla liyakulandula lithi lona lilibandla lokuthula.
Ye, kanti bangathini abantu bezano bevele bayalandula. Bavele banjalo. Umgabe wafa elokhu elandula indaba yeGugground. Layo umnangagwa owayesithi abantu besiNdebeleni ngamawuwu. Layo uyayilandula indaba yeGugground. Uthi izindaba esegcekeni. Ungananzelela akuqali namhla ukuthi abantu behlaselwe bephakathi kwestadium. Sike sathi ngo-2002 kobulawayo kwafa abafana ababili ababekhokhelwa uMthokozisi Mncube. Lokhu siyazi mhlophe. Abathe bephakathi kwe-White City begcine i-stadium kuyabuya uBabutswangirai bahlaselwa amalunga e-ZANU-PF kwafa amalunga e-MDC. Ngingathi ukuthi amalanga adlulileyo e-Highfields lezinye indawo eHarare abantu bahlaselwe imihlangano yabo ingakaqalisi abantu bahlaselwa la ngale eGugu abantu bahlaselwa okwanamhlanje akusimangalisi ngoba vele ngumkhuba we-ZANU.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli sebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ugcine sokulahleka imphefumulo ngendaba zokudonsela nezombangazwe. Kuyadanisa kakhulu khonokho. Kodwa ke okuqakathekileyo Nkomo yokuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula ngazo zonke izikhathi. Ikakhulu futhi njalo kade sikhuluma nje sinje kulungiselelwana lama-by-elections akhona kumele kube lokuthula zonke izikhathi. Kube sokusuka fike ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinengazene ezenzakalayo. Kodwa ke osokukhona soyike imvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi kumele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani. Asike sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa libandla lenu. Uthini ngalokho?
Yeah, anti uChiwenga layo iyabe ikhuluma laye njengomuntu layo lelungelo lokuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzani la eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni lilibandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi yintwala kusathe kweyisa konke lokhwana ayabe kwenza la ehlele ukukhulisayo omunye lomunye udosele ingubo kwelakhe icele. Kodwa ke kukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani kanti ngano iChamisa layo bekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahamba engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into. Ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufananayo khona ukuba kweChamisa okukhulunywe ngoChiwenga. Amboni ukuthi kuyikugubuzela udlame lokhu.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Umeli womanyano wamazwe aseEurope oweEuropean Union eZimbabwe, umnumzana Tim O'Connell ulusolile laye loludlakela esithi kumele amapolisa abophe labo abaludalileyo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Yinto edanisayo kakhulu ukuthi ungaze kufe umuntu ngenxa yendaba zombusazwe. Kuyadingakala ukuthubele investigation izehlu kumele idingisise ukubana yiphi political party yenze ukuganga khona lokho bese banokuma-by-elections. So izekho lomlando khonapho leZimbabwe Human Rights Commission ilomlando njalo yokuthi idingisise ukubana uhambe njani. Xa kusehlula locally kungenele simile ama-international institutions ukuthi adingisise ukubana kuze kufe umuntu kuhambe njani.
Abebandla likaChamisa bathi ngabasekeli bezanu PF abenze lolu dlakela kanti abezanu PF bayakulandula lokhu. Kungenzeka yini kube ngabamanye amabandla nje angayisiyo zanu PF?
Kwenzile kudingakala i-investigation ukuthi icubungule ukubana uhambe njani ukuze kusho umuntu. Kuyadingakala simile ukuthi i-Human Rights Commission yenze i-investigation njalo nxa kunganakube le mpumelo ekhanyayo kudingisise simile even at SADC level or AU level ukubana uhambe njani.
Iphephandaba le The Standard inkomo libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe njalo engowezanu PF ubaba uChiwenga utshele abasekeli bebandla lakhe ngempela sonto ukuthi uChamisa bazamchola ibandla lakhe bazalichola ngendlela intwala echolwa ngayo ayisiko ukutshotshozela udlakela yini sesilubona lolu lokho.
Ya, hayi amasanjalo sibila jojozela uDlakela. Xa sikhangela lesisekelo sombuso, constitution, asivumeli khona lokho uba nabantu bejojozele uDlakela. So yinto esibili eqamula isisekelo sombuso selizwe, into engavunyelwa umthetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo, yingcwethi kwezombusaswe. Uzulu usele ekhuza umhlola ngemva kokuba ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3,253 abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu lanye 101 years kusiya kwedlula ikhulu elilamachumi amabili 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho luka 2023. Iloba enkundleni yeTwitter likomishini ithe bedlula inkulungwane ezintathu 3,112 abantu abaleminyaka esuka kwengu 101 kusiya kwengu 110 abakuludlu lwevoters roll kuthi abaleminyaka esuka ku 111 kusiya kwengu 120 years bangu 130. Yengeze yathi abaleminyaka ephezulu kwelikhulu lamachumi amabili 120 years balichumi lanye 11. Le ibe impetumehlwana enkulu kuZulu ngoba abalandela izehlakalo ezingavamanga emhlabeni abe Guinness Book of Records besithi umuntu omdala ukwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele okwamanje yisizalwane sakwele Japan sona esileminyaka engu 118. Abanengi abalobe kuTwitter bependula umbiko wezeki bathe likomishini kumele iveze ubufakazi obugcweleyo bokuthi ngempela abantu laba bayaphila. Siqoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Difa Dube.
Kuyisimanga esikhulu baba uNkomo ukubona isibalo seminyaka yabantu abasaphilayo abafika iminyaka efika lapha na kuwo 120. Considering xa sithatha umzekeliso ofana nomnumzana uRobert Mugabe ukuthi sambona ukuthi wayesephose afike ku 100 years kodwa ke indlela ayesehlulukelwe ngayo indlela ayesephele ngayo engasela mandla ngayo kodwa ke engumongameli njalo ele access to yonke medical solution ayayingamsiza ukuthi aphile noma aqhubekele phambili ngempilo yakhe kodwa ke kwakutshengisela sobala ukuthi nxa useye wafika eminyakeni leyo yabo 100 kuyakusukusima kanjani. Ngibona ngathi kuyisimanga esikhulu kakhulu ukuthi kusase lento enjalo ukuthi abantu kulabantu ezimbabwe abale minyaka edlula 120 kodwa ke nxa kungabe kuliqiniso okusho ukuthi singakubeka sithi ilizwe lezimbabwe ilizwe libusiseke kakhulu ukuthi lilabantu abadala kangaka ngithemba ukuthi uZulu weZimbabwe uyafisa ukuthi ngabe uyake yahlangana labo akabuzisise langokuthi idiet yabo bavele bona baphila njalo ukuze bayifikise iminyaka engako ngoba sisazi ukuthi isilinganiso sokuphila kulamalanga kwabantu bakithi eZimbabwe ngenxa yokuswela izinto eziningi njalo lokuhlangabezana lemikhuhlane eminingi esikhona kulamalanga lokungatholakali kuhle ezokwelapha sokusenza ukuthi impilo ibe mfitshane kakhulu kodwa ke lokho kuyisimanga esikhulu.
Njengoba abanengi bengayikholwa limbi kodube kuyini okungenziwa ukuze livele iqiniso.
Ungachaya iqiniso sobala nxa sithangela udaba olufana lalolu. Into yokuqala esingayithi sibeke mgceke ngiyokuthi kulezinto ezifana labomabona kude engikholela ukuthi iTV abasebenza kweze TV bengayenelisa ukuthi bengahamba baye bavakatshela labo kube nezitshengiselo noma baze batshengise lezithupha zabo ukuthi nampa bayaphila batshengise lendlela ababukeka ngayo ukuthi nampa bayaphila. Njalo bekungabe kuhle ukuthi akungabe ingxenye yama TV kuphela. Ngithemba ukuthi abantu abadala kangako lamanye ama journalists avela kwamanye ama inkampani ezihlukeneyo bengabe lesifiso esikhulu kakhulu sokuthi bahambe baye bavakatshela baye babona ukwenza ukuthi basakaze into abangayitsho bekhuluma ukuthi endaweni enje iqiniso sahamba sayofika njengokuba saphiwa imininingwane ngohulumende ukuthi abantu abanje bahlala endaweni enje bayenelisa ukuthi bahambe babayethekelele baye babona mhlawumbe sebengaze bephinde futhi labantu bezimbabwe babanike izipho ngoba la bantu badala kakhulu njalo kuyathokozisa ukuthi kube labantu abadala kangaka oba lo mthunzi omuhle elizweni lakithi lasezimbabwe. Kodwa-ke kungaba lihlazo kakhulu nxa ukuthi into enje kuyetholakala ukuthi ngijolo yedwa akatholakali. Ingakho ngowami umbono engathi ohulumende noma abogatsha lwe-ZEC abayenze into eqondileyo abakhiphe imininingwane yokuthi bangaphi kuliphi idolobha noma bahlala kuma-care home noma bahlala ema-reserva kusiphi isigaba.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosazana Priscilla Chigumba. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi amapolisa wobulawayo achithe ikonsati yabahlabeleli bakwele South Africa abagoqela uCasper Nyovest loNak Music izolo. Newsday ithi abasekeli bezanu PF abanengi abaye emhlanganweni kamongameli yamasoni Mnangagwa eGwegwe ngomgqibelo bebelethwe ngamabhasi bevela kwezinye isigaba ze Midlands. Okuyinto kanye eyaliswa umkhokeli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ngamapolisa. Ikroniko ibika ukuba abezempilakahle kobulawayo bathi abazali kumele bakhuthaze abantwababo abaleminyaka elitshumi lambili 12 kusiya kwelitshumi lanhlanu 15 ukuthi bayehlatshwa ijekiseni seni ye COVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi bakithi okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sase-Plumtree kusuwowo. Kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi eJohannesburg emzini wase-Diepsloot. Ukhanya nincube bakithi yazi kwesinye isikhathi ngiyangilalele emsakazweni wethu nalo iStudio 7 kakhulu esikhulumeni zebandla elibusayo iZanu PF. Kunzima yazi endala ukuthi behlale odabeni lolo lilo olukhulunywa ngalo uzothola sebefanisela ukuthi hey uyakhumbula laphana kobani bani kulelani ilizwe kunje kwathi endala ukuthi umuntu ahlale entweni aphendule lento ayibuziwe ukuthi khona yendoda kanti lapha kunje 1 2 3 wena uthini ngakho lokho nje kube clear nje kube into ezwakalayo uyasha indiya ayivikeli into ayivikelayo so ke kodwa ke hayi akumangazi bantu benkosi ngoba umuntu lo usuke esemsebenzini especially ke lamadoda athi wona umbajoyina umbaphenduka kwiZanu PF noma singabiza sithini othuma nabogawule and so forth.
salibonani salibonani muli eZimbabwe linjani ngezindawo ngezindawo lapho elingabe likhona hayi lapha esilobela sibona ilanga kuphela ilanga ilanga selishisile uNovember wonke langa lithonte izulu izilimo kwakusamanga kuhle emasimini ha lapha esilobela sokunzima kakhulu mina ngingumpofu sithanda kulibingelela lonke mayelobona ngisithi phambili phambili ngojaha 2023 ujaha kangene nyabonga
Salibona maZimbabwe amahle njani lonke siyabonga kubani inkosi sigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi ngithi ngabe siya register sonke bantu beZimbabwe abasemazweni siregister sivote nini ngoba hey sikhathele izihlobo ezinhle sikhathele ende sikhathele sithi halala halala umhloko amqabuko halala sifanelizwe sibambe kanjalo siza kuvotela kuphela ngoba siyakwazi kubani ungasi ngisele lizwe leli ungasifakela imali ephilayo ufake ikhanda likababa wakho bathi ungakulinika omunye umuntu ilizwe leZimbabwe zihlobo zethu yebo singakhaleli ukuthi sisebenzise iyusa sisebenzise irandi asidingeni ukuthi silungise silizwe lethu sisebenzise imali yethu yaleleli lizwe kathi sizaze siyisebenzise nini kudala siyibona nansi ifakwa omvundla kathi sinansi iyafakwa ombuya nehanda kodwa kulalutho vele engaba lesisinde ngaphandle sokubana yokubana sikufaka uFather Zimbabwe emalini usitshengisile umntakankomo wathi ngizali vusile izwe leli ngifakele uyihlo uFather Zimbabwe liphile labantwabenu ngithi halala mntakamqabuko halala ngawe halala sibanilizwe siyakuvotela kuphela
Salibonani vasaka ze studio 7 ngizama ukuqondisa lotho ngumsanga ngusango lo ezano lo ukuthi nxa isithi na bathethe inyathelo ngoesidakamizwa zabantwana ngokubapha ukuthi bayigibhi emgodini ngicabanga ukuthi mina ube lephutha emlonyeni ngoba abantwana mabe siyadinga ezenjiwayo le yikho abathola khona ukuzimadlana kokuyadinga izidakamizwa zokuthi benze ukuganga lokungezwa so ngenye indlela uyavuma ukuthi yibo abakhuthaza abantwana ukuthi bengabi lobuntu badakwe nje ngoba ekwenziwa khona ngale akula science akula ukuthi kubunganani kubonjani akula control kuphoka ugejwa nje all over avela kukhanya ukuthi kwenzakalani abantwana balimazana ebusuku lemini kwangale emgodini ngicabanga ukuthi mina indlela akhuluma ngayo akhuluma ngento angayaziyo lo baba lo ngiyabonga basakaza bahle mina ngiyumoyo selwagwe
Ninjani wasasa zibonke mina igama lami ngo 8 so ngiyiwayo ngokukhuluma ngesegoli ngithi nami ngithanda ukuthi phoselami igama mangilandela east singa solo chamisa ngisolo kodwa izenzo zikachamisa sikazibone kangakho umuntu uma ethunyelwe ebantwini banesimbekeni asilandeleni i-background yalowo muntu sibone ukuthi kambe ufuna imali noma ufuna kukhulula abantwana basezibhakho ngokubona kwami mina ngedwa nje unxusa umoya wokuthula ebantwini nomoya wobambana ngithi ubantu basezimbabwe asibanganini into esiyidingayo siyibone umana ngane ngoye uchanisa abantu bakithi yasemlandeni uchanisa ngokuthula langehlonipho langokubambana
Linjani kustudio 7 ngiwuThembi ngikhuluma ngiwoBulawayo umbuso wekhaya eZimbabwe ususehlulekile kakhulu yiwo wenza kuze kube ngani kule division ukuthi iNdebele shone ngoba abasithungamelayo beyibo laba besishonele shuwa udube esiphakathi kwalo lathi siyehluleka usuzungasakwazi ukuthuthi ngabe nje abantwana beZimbabwe sonke siyama sizame ukutshintsha akunani ukuthi sifake bani kodwa okuqakathekileyo ukuthi sintshintshe sibone ukuthi kuzahamba njani hhayi ngoba shuwa sithwele nzima siyakhala shuwa ngiyabonga
labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eMalawi lamukele amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 izolo avele kuhlelo lwe-COVAX. I-AFP ithi inkulumo phakathi kukahulumende webutho kwele-Chad labahlamuki ebezimele zisungulwe eKhatha izolo sezidluliselwe phambili. Singene kudaba lweMelika. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uza kuba lomhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Lomhlangano uza ngemva kokuba umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele amabutho akhe abona ngezikhali zembhubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Le into esolwe kakhulu ngabanengi abamazwe asentshonalanga abagoqela umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Yena othe uPutin kumele achiyane lokukhuluma ngezikhali zempubhiso. EleMelika labangane balo baya phambili ngokwengeza izijeziso abazethese eleRussia phezu kokuqala impi leUkraine. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Silwane Ncube.
Impi ephakathi kweRussia leUkraine Nkomo yimpi edabukisayo okwamagama edumazayo. Okudumaza kakhulu yikuthi iRussia akusilo lunga leUnited Nations kuphelele lapho. Akusilo lunga leUnited Nations Security Council kuphelele lapho. Kodwa ililunga leUnited Nations Security Council with veto powers. Ngamanye amazwi, it's a permanent member of the Security Council in Russia. Yona le United States of America, le United Kingdom, le China, kanye ne France. Ngamazwe abhekelwe ukuthi abe yimizekelo umhlaba wonke jikelele ekugcineni ukuthula. Kodwa ke nxa sokuzabonakala amazwe afana le Russia esetholakala esezezimpini efana lawonale esiyibona phakathi kwayo le Ukraine ngaphandle kokugunyazwa yiUnited Nations kuyethusa kuyadabukisa kakhulukazi khona lokhu.
UPutin usekhuluma ngezikhali zembhubhiso uthi ibutho lakhe kumele lihlale lilungiselele. Ungathini ngalokho?
Okudingakalayo lapha yikuthi kube lokuzehlisa okukhulukazi ngoba izikhali lezi esokukhulunywa ngazo lapha ezembhubhiso ama-nuclear weapons siyakwazi ukuthi akusizo zikhali zokudlala. Sakubona kusenzakala ekupheleni kwempi yomhlaba wonke jikelele i-Second World War ngo-1945 ekupheleni kwawo izikhali zona leziyane zasetshenziswa eJapani okwafa abantu ubuthaphuthaphu okwempukane kwazalwa abantu abagogekileyo kuzofika kuyona le iminyaka esiloko esiphila kuyo oloko kuzalwa abantwana abagogekileyo kuyona lana indawo. Izikhali lezana izikhali ezisabisayo kakhulu okungafanelanga ukuthi sidlale leduze kwaso.
Umnumzana Khanyisani Silwane Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abalithumi lasithupha 16 kulandela ukubulawa komsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zezanu-PF emhlanganweni oqhutshwe ngumnumzana Nelson Chamisa eKwekwe izolo. Umufi ubikwa ekwazwe ngomkhonto. uzulu ukuza umhlola ngempedumehlwana yeZimbabwe Electoral Commission yona ethi kulabantu abalichumi lanye 11 abaleminyaka yokuzalwa ephezulu kwe 120 years ababhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. I-United Nations izaqhuba umhlangano ophuthumayo namuhla phezu kokuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia ngemva kokuba umkhokeli weRussia umnumzana Vladimir Putin etshele ibutho lakhe eliphatha izikali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi lihlale lilungiselele. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.